Soko isikhathi sendaba ku VOA Njebelele.
Sana na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 31 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso kagrade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6394, kuthi abahlatshwe esibili bangu 8040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso kagrade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya kuform 4 loform 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma boarding schools kumele baye ku website elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Bakindaba kungamakwa amaresults abaphumi atsho vele fasithi ukulanga kuphela amaresults abesephumile babe bamakile babakhupha amaresults abantwana babathiphe ukuthi next year bahambe kukomwane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basakele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaqeda nini kungakabidlali yona into bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngamaresults ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding schools lama-private schools. Ezinye izikolo esibide zikagovernment uzuza indawo kuba nzima emntwaneni oya kuform 1 sokuzaphazamisa vele abantwana bazajuduka ukuze bahlaliseke babe lokuzinza esikolo ukuthi shuwe indawo sesizuzile sesifunda ngoba vele kuzohlupho lokudingela abantwana izindawo.
Ye, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo kaform 1 baye ebulenjini lapho ke oheadmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo ama-results engaphuma. Ubona ingani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kula mzali ofinyelelayo but kutshwana kakhulu abafinyelela ukufika ebulenjini. Sehlulekile khathesi khonapha kuthiwa bafunde ngamalasinendawo ngama-whatsapp wathi kontrai sehlulekile abanye ngabafundanga online bebethelezima abantwana ngoba amafoni awakho ama lakho yonke into nje akukho ukuthi banqediseke abantwana lapho njalo uhulumende uyakhohlutha abantwana abaningi bazintandane njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa landani njengokuthi bazuza imali
lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19
uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa wonalo mnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapho ezikolo zethu zokokhulu umande ngaphilapha abantwana abagula bahawule wafisa sokuphonga uba izinto ezihawulayo so po so okwanext year uzakuthi ungesehlukekile ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahlaqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo zithenganazenzelela lapho ezihlala khona bafichuthi esinye isikolo sinomhlangano wabantu besonto elasitholi abaningi ngabuza ukuthi lasitenzake yavunyelwa ihlala khona pho esikolo uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantu labana abaningi kuyasala ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uza ngena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni ilanxa umthethwandaba we High Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Amagqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekane lelinye njalo icala lokuthumba. Kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Sidanti Rhodes.
Umakhomburo Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona bathi ulecala ele-kidnapping kodwa okukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi ukuthi ngesikhiwa i-intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga beyesabe ukuba lathi kuba labanye babo ku-MDC.
Umakhomburo Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe ubengamelanga angene ekantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi umakhomburo Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje umtshaye umlozi abesebotshwe umntana omuntu kodwa uzananzela ukuthi abezana kunalaba abayekethiswa amacala okutshontsha igolide ayekethiswa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu labo bantu vele kabatshoni langa besemajele kodwa kuzananzela ukuthi umuntu otshaya umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kaMnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele oka-idamini.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla leno mhlawumbe ligcine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile?
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo inhlala yenza kaMnangagwa. Sakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention eZaphu eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi, uDabengwa wakhuluma wathi uMnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengwa nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga leZANU-PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwa isikhathi eside akusimangalisi ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukamnangagwa umuntu olesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe kodwa ungaletha abanye abantu bamanye amazwe uyombona vele ethaba ebabamba buthakathaka ibo abantu abajabulelayo kodwa abakithi hayi kabajabulele so lokho akuzange kusimangalise njalo akwethu sangamuntu okwenzakaleyo kumakomporo yayizibishe yibufakazi obugcweleyo obutshengisa ukuthi okwakuthiwo ngumfokanyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hayi umfana lo ulobugqile wayeqinisile njalo umgabu wakhe wathi umuntu lo ulobugqile wayeqinisile so uzananzelela ukuthi amalunga e-MDC azabotshwa hhayi akusoze kuphele umakomporo yaruzibishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imikhuba kamnangagwa yaziwa so hhayi akusimangalisi
Umnumzana Sithani Chiroza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. South Africa sele sule imigoqo ebivimba ukuhamba-hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile. Lokhu kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi
khona ukuvimbeka ngokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi ku-affecta amanye ama-business inesaxiway for instance abosomatekisi abalayitsha abantu kusho ukuthi labo so i-revenue bisisehla ama-business adayisa ngokotshwala ama-hotels into ezinjalo Jalo when movement is restricted kuya affecta kakhulu ku logistics and economy ngoba kuya restricta nendlela abasomashishini abaqhuba ngayo ngenxa yokuthi kuzomele basebenze bami ngezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement so kuyamukeleka kakhulu lokhu ngoba usizi ososiba kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially so sithemba ukuthi ukulifta kwalama restrictions kuzonceda kakhulu kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazowenza amaparty nokunjalo siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona usathelelwana uyingozi ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqa phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala
abeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunenge ekhaya
abaningi abantu lapha abakithi behlulekile ukuya emakhaya ngoba bebesesaba le lokhu kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi uma efika ayisiwe ku-quarantine for 10 days ma eteste ele PCR test negative for 14 days ma engatestwa atholakale positive kube umthelelo omubi kakhulu I'm sure nawe nakweze tourism kube nomthelelo ukuthi nomuntu ade ngabe elohlelo lokuvakashela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupha ngoba ama hotel costs ne time constraint ibizomchaya umuntu kulusizi kakhulu ukuthi uhulumeni uthe eqeda uku announce lokho wangenza lutho ngoba imbiki ibifika kithi ukuthi hayi abantu nje bazihambela bazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho ngendlela obekwe ngayo abahambanga ngempela ende kudala nje ukuthi kube le issue nje in terms of coordination ne cohesion yabo nemideni yabo kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga extend ngidinga ngamazwethi P permits abo lapha eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychologically esezithwalise nzima abantu lapha bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi umnyaka lozayo. So a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esingakubiza ngesiNgisi sithi anxiety. Thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama-negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama-conditions oku-transfer to other permits.
Umnumzana Bongani Mkhwanansi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inews Day ithi impumela yokhetho lweZANU-PF ilokhe ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroniko ivika ukuba umongameli yamasoni Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu le-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede. I-Herald yona ithi ibandla leZANU-PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sogu iskati sembiko ye no.
Studio 7, Studio 7, basanga bama bahle. Nonke Studio 7 yebingeleli kusenye namhlanje. Ngithukhilana inkosi inkosi ngani. Saka ngiyicela ukuthi mhlawumbe ngidlulise omunye umbono iBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha uselulwazelwe. Kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu eLayers eZimbabwe esedinga apha yamanje yamthokazi. Kukhona abantu into abangananzeliyo manje thina sifuna ukuyibeka mpengi wonke umuntu eyibonje. Yabona kuneqembu leyokuthiwa izaphu. Izaphu ayikho vele iqembu elingekho wasayinwa phansi emaphepheni ukuthi izaphu ayikho yafa. Laba bantu abathi izaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kuZANU-PF le babathotha. Manje ukwathi abavule iqembu bathi izaphu. Izaphu ayisekho, izaphu yaphela. Cabanga labantu bathe bevuka bethi bevuka izaphu yabo labo. Pimpimu. Siku-MCC, siku-Alliance. Bafike bavoxa, bavoxa u-Alliance lafana abantu basabangasazwana u-Alliance. Sophumile futhi asangithi u-Alliance. Wasenandelela kahle izaphu leli yiqembu leZANU. Izaphu iyiZANU. If umkhonzisi efuna ukusebenza leZAPHU kuyabe sebenza leZANU uqobo lwabo ngoba laba abantu abangena khona akumilitani.
Let's say what's 100 rand or 700 rand. Kanti ke makulento ikona umzulu wonke kuphela iprivacy yakhona abantu bayakhona ukwenza into ethiningi so ikho uhulumende siyaphela ukuthi ayezama ukuyifaka izibuko le ndaba mpela yama-covetis hhayi sikhathele ukuba imali ziphunga uhamba zizwa ngendlela engayisiyo njalo kule ndaba naleyo ukuthi abantu abanganamaphepha maselingene ezimbabwe kuvele uhulumende yazi ukuthi more than 3 to 4 million zimbabweni base-south africa abanye base-botswana uhulumende yazi ukuthi abantu bakhe laba abangenamaphepha yikho lokuthi maselingene ezweni kufanele badize why uhulumende engakwini endlela ngathi hhayi umuntu maye engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhokhise maybe 50 rand
Ngilingenela kusitudio 7 lonke nje basakazi labalaleli sengathi le audio yami ingafuni hayi siyabonga indaba elisethulela zona indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo hayi akukho kubi nje bengithi ngibulise ngithande lokubulisa izihlobo zami sibonakele ndlovu ohlale ejimstini esikhulekise ndlovu nomamdalo sekhaya le kobulawayo ekhulumani navusi
Salubonani masakazi we-Studio 7. Nginethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona. Mina ngubhanda moyo Plumtree Bulilima West. Mina ngendlela engibona iZimbabwe ukuthi mase sithi sifuna iZimbabwe ekhululekileyo kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years ngaphandle silungise ngakho ijima yonke into esikhulume nge-devolution ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni sikhulume ngamavoti sikhulume ngokuriga ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indawo yokuthi kuvota njani kwenzakalani laphana kuzeke ayikho into esizayitshintsha la kuyohlala kunjalo kuyahlala kuyibhasi yonaleyo lo windi wakhe Okay. So hayi kungabeka amaningi nangobhanda ebulilima west kwamagwama village konyama area
Studio 7 lonke banabalaleli abalandeli we-Studio 7 thina sisicilo lapho ukuthi sicacele kahle ukuthi nxa kuvotwa kuvotwa njani uva lapha khaya anamaqembu maningi thina sasisi-confuse ukuthi kanti vele kahle kahle i-MDC yiyo yiphi ngokula abanye bahamba bethi bama-MDC kudlazo zokuthi ukuthi hayi labona vele babengabezakhe so sicela lisicabhele kahle besobala kube sigcikele ukuthi sifote njani sifotele bani
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende akwele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe. I-Reuters ithi amakhulu abantu abuthene eCape Town kwele South Africa izolo evalelisa u-Archbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo wele Russia umnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe ele Ukraine. Isikhulumeli sikaBiden uJane Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. ukukhulumisana kwabavili laba ngokwesivili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyana weNATO lele Russia phezu kwaloludaba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zeNATO. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intathelizindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike iAFP ukuhlaziya loludaba sixoxele intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani iphone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphileyo kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume, mina ngilezikhalazo 1 2 3 waziloba phansi and kuyizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abasuke bezifuna. So hayi yindlela yokuthi-ke nxa sokusenzakala okwenzakalayo kusasa abantu bethu kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozana etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin yokusifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lengqubela phambili endaweni ye-Ukraine. But nxa sikhangela indawo ye-Ukraine lamanye amazwe ekuSoviet Union, amanye amazwe la afuna ukungena kuNATO angithi okuthi uthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa i-America kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho elobudlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isil army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for iRussia nxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi akwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe lakuNATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esetshile ukuthi iRussia abazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angatshwalanga e-Europe angavuka eseyihlasele iRussia ngoba inxa sikhanyela kabe sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi uthi-ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hhayi but abangakwenza njengokutho kwesiphathamandla ze-America ukuthi hhayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokho ukuthi beforce iRussia ukuthi ishiye khonokho efuna ukwenza. But iyona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hhayi asikubona ukusenzakala, asikubona ukusenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala khathesi ukuthi iyethusele. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ngani isingavuka isithethe i-Ukraine. I-Crimea. I-Russia isebenzisa bakuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu be-Russia abanye abahlala e-Ukraine, abahlala kubo-Crimea, abahlala kumazwe lawo aye ku-Soviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Sibe sinike umzekelo we-South Africa le-Zimbabwe ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda ko-Beitbridge up to ko-Gwanda le. I-South Africa ivuke isithi no, thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendo lwesivenda angathi ase-Beitbridge. Yikho iRussia ikwenza kumazwe labo e-Ukraine. Isikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo ngoba idila namazwe angathi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwayo i-America nxa ingavuka ngelila ngifuna ukuhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba ehlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumente uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzibishe uza ngena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungamili Nkomo ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.